Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 6 kunhlolanja 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lenye inkokheli yamabandla aphikisayo namuhla bekhulumisana ngomhlahlandlela wenkulumo athi kumele zenziwe ukuze kulungisiswe okuhluphayo elizweni. Kodwa umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kahambanga kulomhlangano. Abenkonzo yeZimbabwe Divine Destiny bathi lanxa besamukela ukukhulumisana osokuqalwe ngumnankagwa kabavumelani lokuthi abe nguye okhokhela lezi nkulumo ngoba izandla zakhe zingahlanzekanga. Khuluma embikweni wakhe wesimo sesizwe owe State of the Union umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthe lo nyaka kulabesifazana abaningi edale leCongress okungakanze kubonakale embalini yelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uhlanganela abanye babakhokheli bamabandla aphikisayo ancintisana labo kukhetho lokudinga umongameli bekhulumisana ngomhlahlandlela wenkulumo athi kumele zenziwe ukuze kulungisiswe ezombusazwe lezenotho eziqhubeka zitshabalala. Khuluma emhlanganweni lo oqhutshelwe State House uMnangagwa uthe ukuze kube lenqubela phambili kulezi nkulumo amabandla aphikisayo la kumele amnanze njengomongameli weZimbabwe owakhethwa ngabantu. Uthe njalo amabandla la kumele ahlanganise amakhanda aphume lamacebo okulungisisa okuhluphayo elizweni. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze njalo amabandla wonke ezombusazwe ukuthi achothoze izijeziso zenotho ezetheswa uhulumende wakhe ngamazwe afana leMelika leBhilithane.
We have to put our hands together as Zimbabweans to intensify our engagement and re-engagement efforts towards the reintegration of our country in the family of nations and for the total removal of sanctions against our country.
Kumele sihlanganise amakhanda njengabantu beZimbabwe sikhankasele ukuvuselelwa kobudlelwano belizwe lethu namazwe omhlaba kanye lokuthi izijeziso ezetheswa iZimbabwe zesulwe. Lo kumele ube ngumlandu wamabandla wonke ezombusazwe. Kumele aphumele egcekeni asole izijeziso lezi lapho ahlangana khona nabakwamanye amazwe. Okwesibili, ungakhathalekile ukuthi ungwebandla liphi, akekho ongaphumelela nxa umnotho ungasebenzi kuhle. Kumele sisebenzeni ndawonye, sivuselele umnotho wethu njalo, sidale imisebenzi, sisenzela ikakhulu abasakhulayo.
Umongameli Mnangagwa uthe njalo uhulumende wakhe uzimisele ukugxilisa umbuso wentando kaZulu lokuletha inguquko ebalulekileyo kwezombusazwe. Ngokunjalo uthe kungumlando wamabandla wonke angene emhlanganweni wanamuhla ukuthi aphume lemibono yokumele kwenziwe.
Admittedly, there are key reforms which we need to embark upon.
Ngiyavuma ukuthi kulenguquko emqoka okumele siyenze njengelizwe. Kulapho ke esingena khona njengamabandla wonke sibonisane ngalenguquko njalo sicebisana ngendlela zokuguga abatshali bezimali. Ngilipha ingqobe yokuphuma lamacebo angaphumelelisa ilizwe lethu ngokuthula. okwesithathu ngithi intuthuko igcila kuphela emumeni ohlelekileyo njalo olokuthula. Emazwini kamoyi owayengumsekeli kamongameli uMnumzana John Landa Nkomo, ukuthula kuqala ngami, ukuthula kuqala ngawe, ukuthula kuqala ngathi sonke.
Peace begins with you. Peace begins with all of us.
Abamabandla aphikisayo abangene emhlanganweni lo bagoqela umkhokheli weMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe, uMnumzana Love Momaduku oweNCA, uMnumzana Nkosana Moyo, uMnumzana Noah Manyika labanye. Kodwa umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa kayanga emhlanganweni lo ngoba esithi umnangagwa kayisuye omele akhokhele inkulumo lezi. Isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Spanda usichasisele okunengi okwenze uChamisa wangayi emhlanganweni wanamuhla.
UPresident Nelson Chamisa ubona ukuthi lezi nkulumo azilani lezidingo zenzalwane zeZimbabwe. Wasebithi hayi ngeke ngimoshe isikhathi ngisiya kwenza lokho. Kuqakathekileyo ukuthi nxa sokulungiswa iy'nkulumo ezilungisa udubo lezombangazwe olwenotho lolomthetho lokubulawa kwabantu, lezo nkulumo ngiziya kuzo ngempela ngizohamba ngigijima, kodwa lezi hatshi zingani ngezokudlala. Okwesibili wasesithi nxa kusenza inkulumo eziqakatheke kangako kufunakala kube nomantshi ozabe khangela ongayisuye womunye wabantu abakulezo nkulumo. Lo mhlangano ngumhlangano kaNomzana Mnangagwa ongatshengisa ukuthi ulobubelo kumbe ungabe ungela kukhetha kumbe ukufeva uPresident Mnangagwa ngobe nguye awubizileyo.
Kulikhathazi yini ukuthi uMnangagwa uzavuka kusasa esetshela abantu beZimbabwe, esetshela inkokheli yomhlaba ukuthi wamnxusa uChamisa kodwa wayalukuza emhlanganweni?
UPresident Mnangagwa angabe wenelisa kancane ekupheleni kuka-2017 ukuthi athembise abantu izeneze futhi yena uzaba ngumongameli onokuthula njalo uzaphanga alethe idemokhrasi kule Zimbabwe. Kodwa umhlaba wonke jikelele labantu baseZimbabwe sebekwazi impela ukuthi hatshi uMnumzana Mnangagwa somuntu wokuthenywa njalo impaba ezenza yena ucha umanocha kwezokuqila abantu nokungakhuluma iqiniso. Ngakho abantu bayakwazi ukuthi oleqiniso njalo ongathembakala nguPresident Nelson Chamisa hatshi uMnumzana uMnangagwa, ngendlela aseziphathe ngayo eminyakeni ephelileyo kusukela ngo-1980. Abantu bakubona phela abantu bakaMnangagwa besithi bona abantu bebetshaywa ngabantu abatshontshe iy'mpahla lemibhobho yamapholisa. Uzulukazi weZimbabwe usekwazi ukungamanga.
UDokotela Nkululeko Spanda, isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli weMDC. IMDC ithi uChamisa uzaphatheka emhlanganweni ozaletha abezombusazwe ndawonye kusasa labenhlanganiso ezizimeleyo oqoqwe inkokheli yokholo lwesiKristu. UMongameli Mnangagwa laye ubikwa ezaphatheka kulo mhlangano. Kusenjalo abenkonzo yeZimbabwe Divine Destiny bathi lanxa besamukela ukukhulumisana osokuqalwe nguMongameli Mnangagwa, kabavumelani lokuthi abe nguye okhokhela lezi nkulumo ngoba enguye imbangela yokungahlaliseki lokufuthelana okuselizweni. Kubika uMavis Gama.
Emhlanganweni lentatheli zendaba okwethula imbono yabo phezu kokwenzakala kusukela kuqhamuka udlakela ngemva kokutshengisela okwabizelwa ngabeZimbabwe Congress of Trade Unions mhla ka-14 kusiyafika umhla ka-16 zibandlela lonyaka. Umqondisi we-ZDD uBishop Anselmo Magaya usole inyathelo elithethwe nguMnangagwa ukumema umhlangano nenkokheli yamabandla e-State House.
They shot people and killed on the 1st of August. They actually killed people a few weeks ago.
Badubula babulala abantu mhlaka 1 Ncwabakazi nyakile. Babulale abantu njalo kumaviki ambalwa adlulile ngesikhathi uZulu etshengisela kwaqhamuka odlakela. Yibo ababangele umonakalo kwezomnotho welizwe. UMongameli Mnangagwa bekumele ngabe udinge abanye abantu ukuthi bakhokhele kuloko hathi yena ngoba yena uvele ungcwele
ingcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Colin Ncube utshelela umsakazi ukuba uvumelana lokuchiwo ngabe ZDD
singathi labade besilwa omunye bese sithi wena denselwa lawo uyalapha endlini yami sixoxusane sibone ukuthi singenza njani akusebenzi njalo njalo ukuthi ibe ngiyabe laba base kwezombangazwe ayincibisa uZulu ukukubiza khona ukuthi asihlangane nini sokudivide ilizwe futhi
okudingwa ilizwe uNcube uthi yingxoxo uqobo ezigoqela inhlangothi zonke zempilo elizweni njalo kungabi ngabezombusazwe abazikhokhelayo
kulamanti esewathi ngama stakeholders achini kakhulu angancedisana lalawa abakwezombangazwe bencedisana lomongameli athi ukuthi umongameli ebe nguyophambili okhethayo ukuthi kade sivunga ukukhuluma laba bezombangazwe kusasa sikwazi ukuthi uzabiza bobani thina sithi i-dialogue kumele ihlanganisele mina lo muntu nje kazana ayikhona abasemgqoka lalawa afisa ukukhulumisana la
umkhokheli welinye lamacele amabandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Nelson Chamisa akayanga emhlanganweni wenkokheli yamabandla aphatheka kukhetho lwanyakenye obizelwe ngumongameli Mnangagwa Estate House. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Umhlangano kamantshi wakobulawayo namhlanje uphe amakhosikazi ahlala enkosi mayini amahlano imvumo yokuthonisiswa bevela emakhaya abo kungela kuhlawulela imali yesibambiso e-bail. Kodwa abathathu babikwa bezaqhubeka bevalelwe njalo bazathonisiswa kusasa bevela ejele. Ngakolunye uhlangothi abafana abasakhulayo abahlanu labo abaphiwe imvumo yokuthonisiswa bevela emakhaya bengahlawulelanga isibambiso. Icala labo lidluliselwe kulangala kusasa behlangene labazali babo abalichumi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ngokulawayo amacala okuthumba lokubhidliza impahla aqhubekela phambili etholiswa emthethwandaba kamantshi owe-Trade Gold lapho umantshi Sithembiso Ncube avimbe umtshutshisi unkosazana Portia Mashaju obephikisa ukuvunyelwa kwabesifazana abayisificamunwe mibili ukuhlawula imali yesibambiso se-bail abacalwa ngokuthumba impahla ko-spa e-Richmond njalo uhulumende kalabo ubufakazi obeneleyo. Umantshi Ncube uphe omama abahlanu abalensane imvumo yokuthonisiswa bevela emakhaya abo bengahlawulanga isibambiso se-bail esithi akusimlandu wabo ukuba icala selilamaviki amabili lidluliselwa phambili kungela bufakazi. Abantu abalichumi lanhlanu abahlala eNgozi Mine abathonisiswayo bamelwe ligqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Tinashe Runganga ochaza kabanzi udaba lwabo.
Namhle at least uMajor said ukwanza ukuconsider ama personal circumstances for omama abala abantwana abancane from 4 years kusheya kuyehla phansi at least laba banikwe bail but abanye la ma 6 years kusheya phezulu umantu uyalile ukuthi banikwe bail but kusaza siyabuya siphenduke sikondini abasakhulayo bonke banikwe bail ngokuqala the first days appear kothi abancane bonke banikwe free bail.
Urunganga uthi kumgceke ukuthi isizathu sokubotshwa kwabantu laba asikho.
So iqalele ukuthi akade befuna ukubreaka into spa abangene bathonde abatolanga abalelutho abalalutho vele state case vele ifile lapho.
Unkosikazi Thembelani Moyo olendodakazi yakhe ebotshiweyo uthi ubotshwe vele ezihambela eNgozi Mine engaphathanga lutho.
Wayezihambela vele ezidingela amacimbi nje lokudinga into zenkosi but wayengatholanga lutho yena ngithi babefika bengithatha.
Omunye njalo ongathandanga ukuvezwa igama lakhe olendodana yakhe ebotshwe ngenyanga edluleyo uthi ubelokhu evalelwe.
Ubotshwe mhla ka 15. Since then ubelokhe in custody esekami ngikhona ephiwa i-free bail namuhla.
Kusenjalo ababalisi abakhalale umsebenzi kusukela izolo baqhubekela phambili ukuthi abanye abalihlekana baqhubeka besiya emsebenzini kobulawayo okuveza ukungaphumi ngalizwi linye enhlanganisweni zababalisi ezehlukeneyo abanye belalela inkuthazo kahulumende yokuthi bengakhalali umsebenzi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlo.
Go Live Talk lamhlanje kuhlelo lwe Diaspora Forum sikhangela ukonakala kobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba ngesikhathi eBelitane lesithi kalisei kusekela isicelo seZimbabwe sokubuyela kumanyano weCommonwealth. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Inkulumo zomsebenzi wokuthengiselana phakathi kweMelika leChina zibikwa zizaqhubeka ngeviki ezayo emhlanganweni okhangelelwe ukuxazulula ukufuthelana kulomsebenzi phakathi kwamazwe omabili. Iqula elizakhokhelwa ngunobhala obona ngezemali umnumzana Steve Mutshin uzalubhekisa eBeijing ngeviki ezayo. Umphathintambo obona ngezomvikela kwelePhilitane uBen Wallace uvikwa esithi kulimbikwa aseyitholile ekhomba ukuba nayintatheli zindaba yelizwe lakhe uJohn Kentil owathunjwa lentatheli zindaba yeMelika uJim Foley ngabalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS eminyakeni eyisithupha edluleyo basaphila. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxelo nkosikazi Rona Spanda owenhlanganiso zamakholwa awebandla leSeventh Day Adventist abadabuka eZimbabwe asebehlala lapha eMelika.
Thina njengamasabatha
ISIS eminyakeni eyisithupha edluleyo basaphila. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxelo nkosikazi Rona Spanda owenhlanganiso zamakholwa awebandla leSeventh Day Adventist abadabuka eZimbabwe asebehlala lapha eMelika.
Thina njengamasabatha avela eZimbabwe sakubona ukuthi singabuya la kuleli lizwe uba nguwe wedwa uchiya imuli yakho ekhaya. Abanye babuya bebancane bachiya abazali ekhaya bakhulele la, abanye babuya beyizimuli bafike ba mhlawumbe bahlale endaweni lapho abangazi wakhona bangagula kumbe bagulelwe kumbe bafelwe akula muntu obaziyo bagcina bebodwa bezibabuthane bebodwa. Sasesukunanzelela ukuthi kuqakathekile hathi ukwenzela kuphela njengabantu abadala kodwa labantwa bethu ukuthi bakwazi lapho esivela khona. Abanye bazalele la kabakwazi sasikwenza eZimbabwe.
La selisenzani-ke ukuze limanyanise abantu bonke lawa?
sase sibona kufanele ukubana senze inhlanganiso sile nhlanganiso enkulu esihlangana khona njengemuli zonke kanye ngomnyaka ngabo July uJulayi wonke umnyaka wonke siyakhetha indawo any state sihambe khona lezi muli zethu labantwa bethu siyehlangana sifika khona ngale sifika siba lezifundo eziningi sesibe labafundisi abaningi abavele ekhaya ababuya bezosiphathisa lakho khonokho yindlela esiphathisa ngayo abafundisi bethu bonabo ukuthi nxa ebuyile lapha athole kuyibhidanyana esingakuqoqa simnike la ayeziphathisa njengemuli asenzi khonokho kuphela ngokuhlangana njengemuli njenge-national level kuyasinceda njengoba ngithile ukuthi kufundisa abantu bethu lokho esikho khona lapho esavela khona nxa uke wasivakatshela uzananzela ukuthi ingoma sinxa sikhona ngale kasihlabeli ngesikhiwa siyahlabela ngesishona siyahlabela ngesindebele ukwenza ukuthi abantu bethu bafunde ulimi lwethu kumbe balwazi ukubana sile ndimi zethu esasizikhuluma ekhaya singalahleki nxa sesilapha
labumba kuzingatsha
ugatsha lwabobaba lapho obaba bahamba besiyahlangana bona bengabobaba bebodwa befundisana banxusa futhi labo abantu abaqeqetshileyo endabeni ezehlukeneyo abafuna ukuzifunda uthado la e-amerika iphakathi kohlupho impilo esiphila ngayo inzima abantu bayehlukana ngekhaya omunye uye emsebenzini omunye nxa evele emsebenzini omunye uyangena isikhathi sokukhulumisana kasikho uze kugcine engxenye ezinye izinto zonakala uzokuthiwa abantu labana sebayalala obaba basebesithi hayi ukuze sincediseke lathi asikeni sixoxenini iindaba zethu eziphathelene lathi njengabobaba basebebumba-ke elabo ugatsha lokubana bakhangeleni iindaba ezinjalo
omama-ke bona bamanyana njani
siyabuthana umnyaka yonke ngo-april siyakhetha isteti lapho esifuna ukubuthana khona kuba lezifundo ezimangalisayo abaningi sebephathisekile ngezifundo lezi singabomama abendileyo omama abatsha abangatshadanga abadinga imitshado bonke kuba lezifundo ezehlukene abaningi imitshado seyaqina abaningi sebathola imitshado ngenxa nje yokubana bebuye bezofunda izifundo kuyasifundisa ukuthi siziphathe njani njengabomama e-amerika
uNkosi Sikazi Ronas Panda ngwenhlanganiso zabakholo lwesiKristu abe Seventh Day Adventist ubekhuluma ecingweni lo Praxidus Jeremiah we Studio 7 Umongameli Donald Trump weMelika uthi uyaziqhenya ngokuthi lonyaka kulabesifazana abaningi edale leCongress okungakaze kubonakale embalini yeMelika. Umnumzana Trump utsho lokhu esethula umbiko wesimo selizwe we-State of the Union phambi kwamadali omabili aweCongress izolo. UChris Gande usibhalo ludaba ngokugcweleyo.
Inani labesifazane kakhulu abakubandla eliphikisayo elamademokrats liqinisile kakhulu kulandela ukhetho olwenziweyo ngenyanga kaLwezi nyakenye. UTrump uthi ukuqonga kwenani labesifazane edale kutshengisa ukuthi ilizwe liyaqhubekela phambili ngentuduko. Kesizwe amazwi kamongameli Trump.
Don't sit yet, you're gonna like this. And exactly one century.
Ngemva kweminyaka elikhulu kwethulwa umthetho wokuthi abesifazana bengavota sisilenani elikhulu kakhulu labesifazana edale leCongress.
More women serving in Congress than at any time before.
UTrump uthi ilizwe leMelika lizaqhubeka lifakela imithelo amazwe afuna ukuthuthuka ngokuthengisela eleMelika impahla elemithelo yaphezulu.
One priority is paramount, reversing decades of calamitous trade policies.
Esinye isivumelwano esilaso yiPalma esibi kakhulu. Sikufaka sobala kulizwe leChina ukuthi ngemva kweminyaka besiphatha kubi sokufike emaphethelweni.
Intellectual property, the theft of American jobs and wealth has come to an end.
Wengezelele esithi ilizwe leMelika lifuna ukubambana livuselele ukwakha imigwaqo lezakhiwo esezifadalele.
And I am eager to work with you on legislation to deliver new and important infrastructure investments.
Lesibizo sokusebenza lani ukuthi sakhe izakhiwo ezintsha sebenza ulwazi olwakulezi nsuku. Asizo sifiso kodwa indingeko. Sifuna ukwehlisa intengo yemithi lokuvikela izigulane.
The next major priority for me and for all of us should be to lower the cost of health care and prescription drugs and to protect patients.
UTrump uthi kuyadanisa ukubona amakomiti edalele Congress abunjwayo ngenjongo yokumcubungula. Kodwa ophe umbono ukuphikisa amazwi kaTrump unkosazana Stacey Abrams usole uhulumende kaTrump esithi uhulumende lo ufuna ukudabula izimuli phakathi esithi eleMelika lakhiwa ngabantu bokuza.
Compassionate treatment at the border is not the same as open borders.
Ukuphatha kuhle abangena elizweni akufani lokuvumela abantu ukungena. Umongameli Reagan wakuzwisisa lokho. Umongameli Obama wakuzwisisa lokho. Uzulu weMelika wakuzwisisa khonokho.
We must all embrace that from agriculture to healthcare to entrepreneurship, America is made stronger by the presence of immigrants, not walls.
Lo ngumbiko wesibili wesimo sesizwe, State of the Union Address, osuphiwe ngoTrump. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Mali, otherwise uyaziwa kakhulu ngokuthi ngupop Mali. Simkhumbula, simkhothamela, ukhothamelwa ngumhlaba wonke jikelele lamhlanje ngoba lilanga lakhe lokuzalwa. Alubana usaphila ubeyabe esefikise iminyaka engu-74 lamhlanje. Upop Mali wafa mhlaka 11 May ngo-1981. Sizigqibeke ezosuku ngokukhangela bezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa ohlanganele enye yenkokheli yamabandla aphikisayo namhlabe ekhulumisana ngokuhluphayo elizweni. Kodwa umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa kayanga kulomhlangano.